Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathelele ithuba lokubonga uLessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngoLwesithathu mhlaka 26 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Abenhlanganiso e-European Union lapha bathumele iqula lamalunga angamashumi amane lasithupha 46 labazohlola ukuqhutshwa kokhetho olwenziwa inyanga ezayo kancobakazi mhlaka 23. Uqhutshiwe namhlanje umhlangano uphathelane lokuqhuka komkhathi i-climate change e-Victoria Falls oqoqwe ngabe International Organization for Immigration IOM. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Embikweni owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International namhlanje, inhlanganiso ithi ikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kukahulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. Osaphethe isikhundla somqondisi wale nhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Bongai Jikwanda, utshele Studio 7 ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yimbali esegcekeni selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa wangena esihlalweni.
Over the past 5 years,
sekule minyaka emihlanu uhulumende weZimbabwe eqhubeka esephula amalungelo oluntu, kanti-ke nguye okufanele abone ukuthi amalungelo abantu okwethula imibono lokubuthana ayahlonishwa.
Association and Peaceful Assembly.
Inhlanganiso ithi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, amabandla aphikisayo aqhubeka esalelwa ukuqhuba eminye imihlangano yawo. Ithi njalo kusetshenziswa udlakela ukuchitha imbuthano, kati labo abasola uhulumende wakwenza lokhu baphathwa njengesigebenga. Khathazekile njalo ngokuhlukunyezwa nokubotshwa kwentatheli zindaba, amalungu amabandla aphikisayo, abalwela amalungelo oluntu kanye labanye abafuna ukusebenzisa amalungelo abo okugcweleyo. Isola njalo umthetho osanda kwethulwa i-Patriotic Bill isithi ucindezela ilungelo labantu lokusola uhulumende. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa, uMnumzana Trusty Ndlovu, uthi kalivikeki likhulunywa inhlanganiso ye-Amnesty International.
Kumanje nje sikhuluma kanje, sinabantu bebazama ukuthi bakhulume umbono wabo, ubabo njengokarivume nobabo uJob Skala. Uhulumende waphendula ngendlovu, ayiphendulwa, wabopha, wavalela emajele. Freedom of expression ayikho. Ukukhuluma ukhululekile, ukukhuluma nje uma uqeda ukukhuluma ungahle uvalele.
Intatha zindaba eZimbabwe njalo ehlaziya zomusazo uMnumzana Mxolisi Ncube uthi kunzima ukuthi ukhetho kuthiwe lukhululekile nxa kwephulwa kwamalungelo abangavumelani lohulumende kulokhu kuqhubekela phambili.
Lale nxa ukhetho lungenziwa kungazange kwaba khona lokhu kuthiwa yi-rigging, kodwa nxa kube lodlame kusuka impumela yokhetho ingahlonipheki, kugcine kusiba futhi njalo nesolo ezinengi ukuthi kungabe kukhona futhi okwenzakeleyo okwenziwe ngasemnyameni okunjengokuqinda kakhulu kukhetho ngokwethusa lwabantu lokuthi bagcine bevotiswa ngenkani bevotela ukuthi abangamthandiyo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ePhoenix Foundation uMnumzana Dumisani Leah uthi kudinga ukuthi umhlaba wonke ungenele ukhetho lungakaqali.
Njalo sicela amanye ama-association afana labo-SADC ukuthi akhuze i-government yaseZimbabwe, uhulumeni waseZimbabwe, ukuthi angakwenzi lokho ngoba kwenza ukuthi ama elections awakhululeka.
Imizamo yokudinga kuPaulo kwesikhulumeli sikaHulumende uMnumzana Nick Mangwana kayizange iphumelele. Kodwa ke enkulumeni esanda kwethulwa uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuluma labamabhizinisi ezokwenjiwa asakhulayo ekupheleni kwenyanga epheleleyo eGweru, uthe iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo njalo akekho ngafundisa iZimbabwe ngokuqhutywa kombuso okhululekileyo. Uqhubeke wathi labo abafisa ukubona kulodlakela ekhethweni oluzayo abasoke balubone, wathi kuzaqhutywa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Nalesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abehlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga amashumi amane lasithupha 46 labazohlola uqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancabakazi mhlaka 23. Abe-EU bathi bakhangelele ukubana liqula elibunjwa ngabantu abalikhulu lenxenye 150 kodwa abanye bazafika ngosuku lokhetho. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe ehoteleni eyeHoliday Inn eHarare lamhla, umsekeli womkhokheli waleliqula uDokotela Beata Martin Rosemary-Tohwitz uthe inhloso yabo yikubona ukuthi eleZimbabwe lizalandela zonke izimiso elavuma ukuthi lizazilandela lokuhlonipha ekuqhubeni ukhetho lwalonyaka.
We're here to promote and to defend those democratic principles and to see the extent to which those international principles have been
supported by the government. UMnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe phezu kwalokho okuhlezi kukhalazwa ngakho ngabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo mayelana labaza kuleli ukuzabona ukuqhutshwa kokhetho.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokungatshintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitsheli ukuthi bamkhiphele ukuthi muvi kodwa kwaye kubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezapho. After amaNdebele amaningi bule esebulewe nge-violence kubanga amavoti, loko kuyona le iZANU PF silayo namuhla.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF uMnumzana Chris Mtshwangwa uxwayise ama-observers ukuthi kumele bengalandi ukuzoba zinhloli labacuphi.
We are happy they are here to observe. Only to observe.
Akufuna ukuthi balapha ukuzobona, ukubona kuphela ukuthi abantu baseZimbabwe benza kanjani ngombuso wentando yabaningi. Sesikufezile okulindelwe yisakhi, sihambisana njalo lemithetho ye-African Union nokhetho. Ngabafowethu labodadewethu labo, asikufihli ukuzigqaja kwethu ma sihlolwa ngabafowethu labadadewethu, kodwa sathatha inyathelo lapho ababengamazwe asentshonalanga base befuna ukusiphundisa ngombuzo wentando kaZulu.
Omunye wabasekeli besikhulumeli ebandleni eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi lanxa encoma ukuthunywa kwalamathimba avelela kwamanye amazwe ukuyahlola indlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni, kunenge okusamele kwenziwe.
Kungabe ngama-monitors ale mvumo yokungenela bebuze baqondise lapho okungahambi kahle. Ama-observer amaningi ayabuya afike kumahotela engahambe emzarabani, engahambe etsholotsho ezumba maramba phungwe. Sicela sibili bangahlali emadorobheni kungani ngama-tourist abenza umsebenzi njengalokho abakufuna ukuthi bakufeze.
Abe-EU laba baveze ukuba ngosuku lokhetho leliqula eselikuleli lizokwelekelelwa ngamanye amalunga angamashumi amane lane 44 ithimba lePhalamende le-European Union kanye labazophathisa okwesikhathi esifitshane abazothathwa bevelela endaweni ezishiyeneyo zakuleli labazavela kumahofisi abameli bamazwe kuleli. Lokhu kuzoletha inani labazobona ukuqhutshwa kokhetho ngosuku lokuvota lifinyelela ngaphezu kwekhulu elilamachumi amahlanu 150 abazavela kuwo wonke amazwe angamachumi amabili lasikhombisa angamalunga omanyano we-EU ogoqela eleCanada, Norway leleSwitzerland. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa ingavotelwa ukuba sembusweni eleZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebalekela isimo esibi sezombusazwe abagoqela oke waba kusano PF umnumzana Xavier Kasukwere lomnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Bekusatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leseGuthu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Isuthu kakuthi muZimbabweni wese, we have 5 million Zimbabweans in the diaspora. We want them to come back and rebuild our country. Toda kuti vauye muno bada zvigoni kana tisina kugadzira nyika. Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana nabantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekele kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodleni sebandla lezanu PF, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangele kunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% kukhetho lwalonyaka. Lokho kugcizelele lilunga lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hayi, aso bantu sizabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathathi serious. Bazathatha serious bona baba bebangumsindo besendaweni ezikhatshana abangavotiyo lokuvota, kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo lapha.
Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Umongameli ke namhla uaddresse eGutu njengoba ubona abantu abaningi baphume ngobuningi. Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxa thina sikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imesejini. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation asikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungisa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagesi, ukulungisa ke ama-railway network ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development ukubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulo mhlangano uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho kutshiwo libandla le-ZANU PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi nokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eGutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo ese-Cross Dead eWange Mathebelele North owebandla lakhe leZanu PF.
Tobambana
Nimele isitu 7 nise Harare, nimlo dorozi Ndlovu.
Abahlanganiso ebona ngokuphathwa kwabantu abangekho emazweni abo omdabu e-International Organization for Migration, IOM, namhlanje baqhube umhlangano wabo wensuku ezimbili wengcitshi ezibona ngezokuguquka komkhathi emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Kubika unokuthi abadlamini.
Lo mhlangano oqale izolo wenzelwe eVictoria Falls uqoqwe ngabe International Organization for Migration, IOM, besebenzisana lohulumende weMelika. Abe IOM bathi bakubone kubalulekile ukuba bahlanganise amazwe la alichumi ukuzoxoxisana ngodubo lokuguquka komkhathi ngesikhathi zisanda izehlakalo zengozi ezidalwa yiclimate change ezinjengezulu lesikhukhula elesiphepho edala amacyclone lokungani kuhle kwezulu kudala indlala. Umnumzana Sylvester Dian oyingcwethi ebisemhlanganweni lo uthi kuqakathekile ukuthi lomhlubulo kumele uhlanganise amakhanda uphume lemicijo enganceda ukumelana lalolu dubo.
Unfortunately, many countries still believe that it won't strike me. So the challenge is that many countries have
kanye le mililo yeganga esiqeda abantu kuzokazi lonke.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuphathisa ngezikhathi zengozi zemvelo olwe-Civil Protection Unit umnumzana Nathan Nkomo uthi lumhlangano uze ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lenkinga zengozi ezenzakala kudala zibangelwa yokuguquka komkhathi. Kunje ilizwe lokhe lingekenelisi ukwakha kutsha lokulungisa izakhiwo ezabhidlizwa yile ngozi eziqintini ezinjengeChimanimani, Bhinga, Cholocho lezinye ezaphanjaniswa zingozi ze
It's very common here in Zimbabwe, especially in the months of October, November, where certain kids do not attend schools because the river will be flooded, and even the teachers cannot cross to access the basic services.
Lokhu kuyimbama kuleli kakhulu ngesikhathi sezulu. Abantwana besikolo bagcina bevalelwa ukuya ezikolweni, njalo ababalisi bagcina sebesehluleka uyafundisa ngoba imifula iyabe igcwele. Ngakho ubalulekile ukuba izigaba lezi nxa zizakhiwa zifakwe izikolo, amakilinika kanye lakho konke ababe bekudinga nxa sekulo dlame lolu.
Unkosikazi Cebile Dlamini odabuka eSwatini uthi kulusizi indlela inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo ngayo ezansi ye-Afrika.
Nekuthi bantu labaningi kwenzakalo ukuthi baba affected ngetehlakalo. So sitama kwenatinfoletiningi nje-ke silive ukuthi sikunciphise lokho.
Umnumzana Majahonke Mamba osebenzela uhlangothi lwe-National Disaster Management eSwatini uthi phezu kwalezi ngozi lumhlubulo ubhekane lendlala enkulu esabekayo ngokungani kuhle kwezulu.
Lamandla awusemakhulu so labantu laba khinyabetekako noma labo labahlaselwa ngulengodi yalethehlakalo sebaba banengi phinze nalomonakalo sokuba mkhulu. Namuhla ke sinelithuba la ngoma sesiyacecesheka siyafundziseka lokwekuthi ngutiphi tindlela lesingathi sebentisa letifake ekhathi kuqinisa sive.
Umnumzana Makoye Chisuta yena omele eleZambia uthi kulusizi ngoba ukuguquka komkhathi lokhu kuhlasela uzulu ongenalutho.
So they say that disasters seek the poor so that the poor remain poor. But that narrative, that discourse must change. So I think investing in that area of disaster risk reduction and climate change adaptation should be top on the national agenda of the SADC members.
Abe-Civil Protection Unit bathi ngemva kwengozi yesikhukhula sika-Cyclone Freddy ekusungulweni komnyaka lokho bebhekane lokuqhamuka kwemikhuhlane efana lesifudo secholera njalo bathi banengi ababaleka kwele Mozambique ngalesi sikhathi lesika cyclone Idai okwenza inhlalo yalumango ingabinhle. Inhlanganiso ye International Relief ibika ukuba engozini ka cyclone Idai ngomnyaka ka 2019 kwafa abedlula amakhulu amathathu 341 abanye banyamalala. Bangeza ukuba abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 17,608 basala bengelamizi njalo izakhiwo ezimqoka zabhidlika ezabelweni ezigoqela iManicaland Maswingo, Midlands kanye leMashonaland East. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Amalunga abamandla ehlukene athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Lanxa ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lisithi libhekana lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda ukhankasela ukuba ngukansela kawadi 24 kuBulawayo ekuCCC uthi kade bananga lodlakela lanxa nje amanye amaphepha akhe lamagwaliba awamaposters ayake adatshule lapha lalaphaya. Ujelo Sandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubevele esebenza lo mphakathi wenketha kungalesi sizathoke sebemkhethe uba abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane ezinengi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezi ezilamasola. Izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela Umzamo onguye obekuli wade bengiyo isese ngwa 25. Awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakoBulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakoBulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonoko kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo. Akungabilo umuntu wokuza obuya azokuba ngukansila woBulawayo ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kade nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila koBulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-Project Planning and Management, kanti futhi ngiyenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile kunengi ulwazi endlalo.
Mnumzana Aphumulani Sibanda ukhankasela ukuthi abe ngukansela kawadi 24 koBulawayo ekubandla le-CCC. Usandekile uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Thabani Juma ukhankasela ukuba ngukansela kawadi 27 koBulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama-problems ePhumula South ngiwazi ngiwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba inganathara. Isimangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le, ithathwa kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansila, ngiyangena ngizenelisa, mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekhansila. Sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathi imigwaqo yangkhona. Then sesesibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, noti kancane bayantshontsha, bayenza izidakamizwa. Ungabafana lokhu kakuthola kuhlezi emabhrijini kuthenza izidakamizwa kakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza imali okuthile. Sibegadele emagcekeni. Kama ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje, njalo futhi izulu lingabuya selisina, abantu babe besegcekeni bethwele nzima. Sasine-terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu, lokhu yavalayo kayikavuzolakhathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngingumuntu ole-transport ethwala abantu, kuluhlupho kakhulu, sithwele nzima thina la. Right, sibe sesibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezibi. Ukhansela yalezi moto ezazithatha izibi ezindlini la, khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo izimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu? Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu? Yikho ngiyabatshela abantu be-Ward 27 ukuthi hayi, uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethuse ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolve kumbe awusolveki, kumbe umrifeye. Ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansila okhona ozisolvayo, hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje. Kulusizo konkani emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhlaka 23 libona ukuthi ngizalenzelani.
Mnumzana Thabane Chuma ukhankasela ukuba ngukhansela kaWard 27 koBulawayo kubandla le-Freedom Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlangano ukuyangena umhlangano walelo lizwe lawezwekazi labensundu owe-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum. Uhulumende uthi umhlangano lo uza kupha amazwe omabili ithuba lokuqinisa ubudlelwano. Umhlangano we-Russia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu uNomzana Tifa Dube empuza ukuthi ubona uMnangagwa ezaphenduka lokubambekayo na kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulapana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia. Ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika. Ngoba kakhulu sesabona le ngendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine, uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje besakha into leyo ukuthi ayiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS ukwenzela ukuthi layo nxa zingastabilize izinto eZimbabwe layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS naye mhlambe ingaba lendlela elenqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
UMnumzana Tifa Dube ulwela ezamalungelo oluntu limuzwe ixoxa lapho icingwane lo ntungameli Nkomo owe Studio 7 lingakhohlwake. Lingakhohlwake ukubana kuhlelo lwethu lamhlanje ole live talk siqhubeka sikhuluma labahlala kwamanye amazwe ngokhetho oluzayo lukangcobakazi 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oluvalelisayo nguPraxedes Jeremiah.